Ngikubonile udaba bedonselana abantu kakhulu. Kodwa ngagcina sengiphendula omunye. Ngathi hayi bo, njoba sesibone okuningi phakathi kombangazo, kugcina emaqantoni khona nje ukuthi ujaji sehlisa lo, sekhweza lo, yehlisa lo. Ngathi hayi, ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize, then bonke abantu abaphakathi typically are in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire because I'm certain kuzaba lo muntu ozagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lowo muntu ungene njani.
Kodwa khona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna.
Ngiyathemba umbono owethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned, dethroned chief, kodwa okusemthethweni legally speaking lonke ngiyinduna yentaba zinduna, lokhu ngisebenza labaphathi bami, sebenza losobhuku bami, ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi sathutha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi sasiphosa enkantoni. Yikho kule nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice ukuthi ama-judges bephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umbongameli kumbe balalela abakondwebe. Yikho ke nxa kuzathutha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadingisisa ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngingena njani, ngiba ngiyima ngaphi ngala ngani ukuthi kwenza ukuthi kungangiwisi phansi ngendlela yakhona leyo. So okwami ngamafithane nxa ngigoqa indaba yami, hayi lapha futhi mina sengisebenze la maqembu wonke, sengibahambile hambelele wonke, whether ukuthi kuma-meetings kaMthuli, kuma-meetings kaZaphu, meetings e-MRP, meetings MTC, meetings CCC, sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazi lami ukuthi ngiyisithunywa sabantu, ngimela abantu. So lokhu kuzadinga ngiyathemba kuzadinga sisi ukuthi izwe nxa isiphosi sithi mdlala silicelela isikhundla lesi. Ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani, asoze kungivalele ukusebenza labanye.
Manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli.
Ngiyakuzwa lokhu baba lakho, uqondile sibili umbono oqondileyo khona lokhu. Into le yavela ngenxa ye-unity accord, yinto into eyangenisa singathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo. Pho njengoba sesibonile ukuthi i-unity accord isifile yaphela du, lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele. Yikho-ke bakimi yabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sifisa ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe kumele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe, umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi, ungena ngaphi. Lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe, singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lama-vice amabili amathathu landlala. Hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi naye ngekho kuqeda khonapho sungena-ke ku-committees zakho landlani konke landlani khonapho. Yikho-ke hhayi ngiyabe ngifisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu okuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele. Indaba enzima ngoba lokhe siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le ZANU-PF lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le yabayilesihleyo ngoba kathi isigudla sonke noma ungaphi ikugudle ekugudle yikho ke sabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini siphambili yikho ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe usekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu imbi